Loko kubikwe ngumanjinela omkhulu oweZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company wobulawayo umanjinela kwanele kanye othi inkampani yakhe isiyenelise ukuchuma imitshina yamandla kagetsi ezindlini ezizinkulungwane eziyisithupha i-600,000 ezweni phakathi kwezizinkulungwane ezithoba minwemibili abamele bazixhume.
Okwakhathesi ikampani yethu siyenelisile ukuthi iconnecte 600,000 prepaid meters, okuyikuthi ama-meters ethu aconnecte ama-domestic users, sabuya sa-connecta ama-commercial points angadonsi ugesi oluningi.
Ukhanye utheba lodubo lokwebiwa kwencingo ezithwala amandla kagesi kunye namafutha ancedisa ukuhamba kwamandla kagesi.
Izikiwi ziyathengisa-ke intambo zikazesi endaweni ezishiyeneyo, njalo thina abe-ZETDC sisebenzelana lamapholisa akahulumende, njalo-ke phakathi kwekampani yethu silawo amapholisa okuthiwa yi-loss control. Sibuye njalo sisebenzelane le-Delight and Touch, ikampani enkulu e-US phathisayo uma abantu bethe babona izigangi zitshontsha kucingo lukagetsi kumbe zitshontsha i-transformer oil.
Umnumzana Matonga Water uthe bona abakafakelwa imitshina ye-cash power kodwa sebazisiwe ukuba izafakwa kumalanga alandelayo, ethi luhlelo oluhle ngoba usebenzisa amagetsi owabhadaleleyo kulabanye abalomkhuba omubi wokweba amandla kagetsi okusuka kuphazamise ezinye izindlu ngoba bona bayabe bewadonsa kakhulu.
Ukuba ukusebenzisa i-cash power kungcono kakhulu because ungasebenzisa i-cash power awuntshontshela abanye izesa electricity because abanye bayabridge i-electricity ezindlini zabo. Isebenzisa kakhulu without limit because kuyahambelana lemali zethu ezisibhadelelayo ezesa.
Kodwa umnumzana Joshua Mzaca Ngulube isakhamuzi sakobulawayo kavumelani lo wata, ethi iyadula i-cash power njalo iningi labantu banezikwelede njalo abalamali yokuthenga ugesi, ngakho ke ifake abantu engxakeni.
I-cash power ngamafitshane nje singathi yona ngwayo iyadula ngoba iningi labantu bakobulawayo bangabantu abakweleda yona izesana leyi ngoba izesa ithe ngesikhathi isimo sizima laphana ibike ngasafinyela ukuthi ifike emalokishini ithathe amamitha abantu ukuthi abantu bayisebenzisa okunganani, yayiphonga ukugesela abantu. Uthole ukuthi abantu abaningi bakweleta ama-1,000 something, abantu abaningi baphila nzima bakabalayo yona le imali yokuthi bathenga amagesi akhona. So okungakutsho ukuthi i-cash power kathi esifaka engxakeni, sifake ebunzimeni kakhulu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokugaywa kwamandla kagesi baphakathi kokulungisisa imitshina egaya amandla kagesi eWange kunye naseKariba noma nje ilizwe libhekane lezikwelede zamandla kagesi eSouth Africa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.